Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhlaka 1 Mabasa 2018 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, oyisikhulumeli sebandla lezanu PF waxotshwa ngesikhathi sombuso kamnumzana Robert Mugabe. Umnumzana Rugare Gumbo uthi abangatshelwa ukuthi bazabizwa ebandleni lezanu PF.
Hayi, simelele ukuzwa ukuthi bazalungisa njani into yankona. Nathi sakubona emaphepheni abanye babo bashayela amafoni sithi yinto enzileyo le ibiphile.
Inani labafe engozini zomgwaqo ngekhefu lephasika liqansile nxa kuqathaniswa lesikhathi sinye nyakenye. Namhla kuhlelo lwezamasiko sixoxa lwabulawelwa abazali ngesikhathi segugurawundi.
Bayikhona kwi-weekend sekuba bathatha umama nobaba bababulala bafake endlini babashisa. Iphelile, ayikho intindela into engayizwayo, iphelile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Oyisikhulumeli sebandla lezanu PF waxotshwa ngesikhathi sombuso kamnumzana Robert Mugabe. Umnumzana Rugare Gumbo uthi abangatshelwa ukuthi bazabizwa ebandleni lezanu PF abaxotshwa ngesikhathi leso. Lokhu kulandela imbiko eyethulwe inkokheli yabalwa impi yenkululeko abathi uGumbo kunye lomnumzana Mtasa wayebona ngokuhlelwa kwenhlelo zebandla lezanu PF kumele babuyele ebandleni. Inkokeli le ithi kumele uGumbo, uMtasa labanye ababalisa umnumzana Jabulani Sibanda babuyele ebandleni ngalesi sikhathi sekukhangelelwe ukhetho. UGumbo loMtasa baxotshwa besetheswa icala lokungalaleli umnumzana Robert Mugabe lamanye nje amacala ambalwa. Ababili laba bathe ngokuxotshwa basungula ibandla labo elithiwa Zimbabwe People First. Sixoxe lo Gumbo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Hayi, simelele ukuzwa ukuthi bazalungisa njani into yankona. Nathi sakubona emaphepheni abanye babo bashayela amafoni sithi yinto enzileyo le ibiphile. Kade hayi, kade sayiqede khona ngale labadala benu. Ningaqeda lisile ukuthi indlela esingahamba layo yiphi. So lokho simelele ukuthi bazadini bathi bona bazayifaka indaba yangkona Politburo. So simelele ukuthi sizwe ukuthi bazadini.
Manje umongameli Mnangagwa selike lakhulumisana yini selokhu waba ngumongameli?
Hayi, azange sikhulumisane. Azange sikhulumisane. Sifisa ukuthi sikhulumisane laye. Kodwa yazi uyabe kulama gatekeepers amaningi ayenza ukuthi singakhulumi laye. So asingakhulumi laye.
Manje nxa lingaya kuZanu PF ibandla lenu ke lizahamba njani elikulo kathesa?
Hayi, lokhu kuzabonakala sesikhulumile. Kathesa asingakhulumi. So azazi ukuthi izinto zime njani. So simele ukuthi basi kwezele ukuthi bafuna ukuthi singangena njani lapho esiza decide ukuthi singahamba njani, singahambisa izinto zethu njani. So mele sime sibone ukuthi bathini bona.
Khona-ke ebandleni lenu kuhamba njani sikhuluma nje?
Hhayi, ngingathi mina kule ndubeko yokuthi khona abantu babona njengani izizo lapha azilunganga into kulezinto eziningi ezihluphayo. So china lomtata sathi sina hayi sina kathesi gazifuna ukukokela into le sina sifuna ukuthi kube labafana abancane yiwa baza ayekufutwa babe phambili bakhokhele sina njengabadala sesifuna ukuthi sale muva sincedisane ukuthi izinto zihamba njani kodwa azikatholi umuntu esimfunayo umfana esimfunayo sibona abantu abafana izasikhumbula ukuthi bangazikhokhela bangakhokhela umhlangano labo bayenza njengani ngababoni kuhle nathi kaziboni kuhle so umhlangano wethu kathesi hhayi ngawumanga kuhle.
Alo-ke ngumnumzana Rugare Gumbo oyisikhulumeli sebandla lezano PF uxoxe le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Inani labafe engozini zomgwaqo ngekhefu lephasika liqansile nxa kuqathaniswa lanyake enye isikhathi sinye. Isikhulumeli samapholisa Superintendent Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi kufika izolo ebusuku bese kufe abantu abangamachumi amathathu lambili i-32. Ngesikhathi sinye ngekhefu lephasika nyakenye, ngasikhathi sinye kwase kufe abantu abalichumi lasithoba munwe munye.
Yebo mthwakazo muhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku short wave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi leVOA Ndebele ngomvulo. Vulo ngolesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo kusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Okwakathesi sengilitshiya ezandleni zikaMike Hobe.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo. NginguMike Hobe. Kuliviki siqhubekela phambili sixoxa labasakhulayo abakhangela ukungena kukhetho kulomnyaka. Yho, banengi okumangalisayo. Hashtag generational consensus bafethu. Lamhlanje sixoxa lo mnumzana Josephat Mzaca Ngulube okhangela ukuncintisa esigabeni seBulawayo South encintisa ukuba lilunga ledale lePhalamende. Josephat Mfokababa, unjani?
Hayi, ngiyaphila.
Awungitshele ngamafishane ngawe mnumzana. Kahle kahle uJosephat Mzaca Ngulube ngubani?
Ibizo lami nguJosephat Mzaca Ngulube. Ngiwuteacher by profession, I'm a sports scientist, I'm a political activist, I'm a human rights defender. Ngikontesta kuBulawayo South constituents as an independent, ngingena ngizimele kanye la party engingena layo.
Kuyini okwenza ukuthi ungene kukhetho lolu uzimele wedwa ngesiNgisi sithi independent candidate?
Okungeze ngangena ngi-independent. One, into enginazelela kakhulu ngama-party. Abantu abangena ngama-party basuke basebenzisa ama-badge ama-party ukuthi mina ngu-MDC kumbe ngezano. Bangavotelwa basuke bachawutshani bangaphenduki ukuthi babuye ebantwini. Bemele ukuthi bona njengoba bengeniswe ngama-party bazaphenduka njalo baphinde bavotele. Njalo mina ngingena ngi-independent ngime ngi-one. Njengobana sengikhathi ukukhankasa ngavehle ngaphumela abadala egcekeni abantu bonke egcekeni eBulawayo South futhi mina. Kweyami ithimu, ithimu Mzaca, kangazishona, kangazi Ndebele, kangazi ZANU-PF, kangazi MDC. I know ngazi osisi, labo bhuti, labo baba, labo khulu bami eBulawayo South. Njalo mina ngokhankaso lokungena independent, ngifuna ukuba ngubaba oyilida yabo bonke abantu ukuthi kathesi kunje kule into eziningi ezenzakalayo, ama-political parties, they politicize ama-project or into ezenzakala esigabeni. Kade sinje sine ngadi esivinda phela ngadi ye-MTC kule kulunye lokhu ngokwezano lokhu ngokwezapho kodwa mina into engingenelayo ukuthi nxa ngingena esikhundleni sokuba MP ngikhangela wonke umuntu ngoba kunje nje ingadi yena esilayo thina eBlue South ingadi iyadonethwa idona kwathiwa ngiyabafelokazi lalaba abanatha ama-ARV so mina nxa ngingena ngu-MP ngi-independent ngifana le ndoda ethatha umfazi elabantwabakhe kuba ngokwami lakho anxa ngidinga abafelokazi kangidingi bafelokazi abe-team zaca kuphela or abezanu mbakandc ngidinga omama bethu abangabafelokazi kumbe obaba abangabafelwa ikho engikwenzayo
awungitsheleke Josphat ubona ngani kuzaba nzima na ukunqoba kukhetho lolu njengoba ungumuntu ongisakhulayo njalo ozabe encintisa ezimele yedwa
lo nyaka into engingayitsho mfowethu ukuthi akula ngqungquthela kuma-elections abuyayo akula ngqungquthela sonke siyalingana of course angilayo imali leli abaningi abakuma-political parties asebatshontsha kudala babalayo kangilayo imali okunje ukuthi kade singangikhona lapha nje sifise lokucela qoba abaphetshiya kumbe abangaphi ukuthi bangenelisele bangincedise ukuthi bebone ngikwenzela abantu bangagugla ibizo lami Josphat Ntatangulu into engizenzela abantu ukuthi ngizenzela ngokwami okwesikhwameni sami so lolu khetho esiya kilo akula muntu engqungquthela sonke siyalingana kade singakhangela indlela okuliwa ngayo kuma-parties abantu babangayizikhundla yonke ndawo njalo abantu abarejistileyo kurejista abantu abaningi kakhulu abantu ade bevota ngingathi ihafu yabantu abarejistileyo lokho ukuthi MDC zanu p f zaphu MPP abantu kathesi ungahamba ebantwini abanye abantu bakhathele ngento okuthiwa yiparty kabasafisi ukuthi into yiparty njalo abantu bakhathile bayahlukuluzwa emaphathini abantu bayaxekwa bayalwa kathe sakula into engingayitsho ukuthi even koBulawayo out of 12 seats ezikhona akula party engathi yona izangisa 5 kumbikhethe wonke kathe sizekuza kudobho mizedobha lapha kumepeta lapha what I can say these elections are going to redefine the politics of Zimbabwe ngoba into engingakutshela yona mfowethu ukuthi lathi esizikhankasela sizimele sizathatha ama-seats ngendlela okubiwa ngayo i-MDC yayiwina ngokwathi kwakuthiwa yi-protest vote abantu abezondi zanu p f babengabe zanu p f beyilofuza nakathesi ngendlela okwenzakala ngayo abantu aningi bananzela ukuthi emaphathini kule ngxabangxoza bazavotile ama-independent or amanye amaphathi amancane kasungula abangabona ama-problems abo bazavotela
hhayi ngiyabonga Josphat isikhathi yiso sesiphelile kodwa sizaqhubekela phambili ngale ngxoxo ngevikezayo balaleli lapha bengixoxa lo mnumzana Josphat Mzaca Ngulube ongumunye wabasakhulayo okhangilungena kukhetho kulumnyaka kwanele kwalamhla mthwakazi omuhle masibane ngevikezayo olivalelisayo ngumike hobe lilale
siyabonga Mike lamhlanje kuyisonto kunje ke sidumise inkosi silo ntungameli inkomo
Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
Ngiyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu
Usiphatheleni lamhlanje
namhlanje njengoba sikwazi ukuthi sesikhangele sesidlule esikhathini sokufa kwaJesu sikhangele ukuvuka kwakhe ngifuna ukusikhuthaza ngombhalo okhuluma ngokuvuka kwaJesu singakhangela uLuke chapter 24 verse 1 ithi yona kodwa ngosuku lokuqala leviki emadabuka kusa bafika elibeni bephethe amakha ababewalungisile bafumana ilitshe ligiqiwe elibeni kuthe bengena kabasafumananga isidumbu senkosi uJesu kwathi sebedidakele ngalokhu amadoda amabili ema labo embethe ingubo ezicwazimulayo basebesithi nxa uqhubekela phambili babalibuza ukuthi lidingani ophilayo kwabafileyo ngasekho usevukile kutho ukuthi lapha ngikhangela ukuthi ukuvuka kukajesu kuletha izinto eziningi empilweni zethu okokuqala siyakwazi ukuthi abafundi bakajesu omama bakajesu omama babencedisa behamba layo uJesu laba abahamba ethuneni lakhe basebelahlekelwe lithemba kodwa siyabona ukuthi ithemba labo lavuselelela efumana ukuthi uJesu kasekho kulabo abafileyo kodwa usekhona kwabaphilayo. Ilizwi likaNkulunkulu uJesu ayebatshele lona ukuthi ngizokufa kodwa ngelanga lesithathu ngizovuka. Baye engxenye sebengasalithembi, engxenye basebelahle ithemba. Siyakwazi ukuthi abafundi bakaJesu, oPeter labanye basebebuyelile ukuyagola inhlanzi. Kutsho ukuthi basebecabanga ukuthi lokho esasikulandelela, lokho esasikukholwa sokuthabalalile, sokuphelile, base belahlekelwe lithemba. Manje into engifuna ukuyikhuthaza ngayo abalaleli namhlanje ukuthi singalahlili ithemba, ngoba singalahla ithemba, ukukholwa kwethu lokuthemba uNkulunkulu kuyalahleka lakho. Ithemba liba yilo isiporo lapho okuhamba khona ukholo lwethu. Siyabona ukuthi lapha bavuseleleka sebefumana ukuthi ilizwi likaNkulunkulu aliguquki. Siyakwazi ukuthi ungakhangela iTestament endala, abaprofeti babekhulumile ukuthi uJesu uzovuswa kwabafileyo, babekhulumile njalo ukuthi kuzoyenzakala ngelanga lesithathu. La uJesu wabatshela kodwa kwathi kusenzakala izinto, bembone bephelelwa, bembona kugiqwa ilitshe efaka phakathi kwengcwaba, bathiwa untathi sokuphelile, kanti ithemba lalilokhu likona. Ngakho namhlanje abalaleli bekhuthazeke ngalelo themba. Kodwa kwesibili okuqakathekileyo ikunanzelela ukuthi amandla lawo avusa uJesu kwabafileyo, uNkulunkulu lawo uyaletha lawo mandla asebenze empilweni zethu. Ngakho namhlanje kungabe kusenzakala ukuthi abanye bethu amaphupho ethu empilo sefile, kungabe kumbe kuyizifiso zethu esilazo empilweni, imbono uNkulunkulu ayisinike yona isifile, abanye njalo bafelwe zimuli, imuli yakho isidilikile, ufike esikhathini sokuthi ucabanga ukuthi konke sokuphelile, kanti khangela-ke lapha ithemba lokuthi uNkulunkulu uyavusa izinto ezifileyo azenze siphile njalo. Sinakhangela lapha kulindaba uJesu evuka kwabafileyo ukuthi amandla uNkulunkulu asebenzisayo, uPawulu uyathi kwabase-Efesu, yiwo amandla la uNkulunkulu asebenzisa kithi empilweni zethu. Namhlanje ngifuna ukukhuthaza mlaleli ukuthi uNkulunkulu uyavusa lokho okukhanya sokufile. Ilizwi likaNkulunkulu lalikhulunyiwe ukuthi hayi uJesu uzakufa kodwa uzavuka kwabafileyo. Yilo ilizwi lona liyana elamvusayo kwabafileyo uJesu waphila njalo.
Kuyiqibe mfundisi.
Ngakho namhlanje sifuna ukukhuthaza abalaleli asebelahlekelwe lithemba, asebecabanga ukuthi yonke into siphelile empilweni. Siyathandaza ngegama likaJesu ukuba uNkulunkulu avusele lithemba, avuse izinto esezifileyo zibe le mpilo njalo, lelizwe lethu, lezigaba zethu zivuke ziphile njalo, ama-industry ethu avuka aphile njalo ngegama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga kakhulu abalaleli bethu bekwanisa ukukholisa-ke leli khefu ele-Easter. Inkosi babusisi.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisibanda olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Siyabonga Ntungamili. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sizwe ukuthi uGibbs Dube weStudio 7 usiphatheleni uhlelo lwezamasiko.
Ligcina amasiko wethu, owakusenziwe
manje,
kangela obaba mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla ngixoxa lomnumzana Ian Ndebele othi abazali bakhe babulawa yigugurawundi.
Yazi ukuthi mina ngibuhlungu ngoba isibongo sami kangizange ngisasebenzisa ngendlela okwafa ngakhona abazali bami bebulawa yigugurawundi abantu. So if kwakuyukuthi bona izaphu yayilezikhali, kwakuyizaphu yayilezikhali kwakungase zakhamizi kwakezikhali. Wayebona bengajwanga namasoshizitha balwa lezakhamizi. Yabona, so thina sathola ukuhlukumezeka kakhulu okuthi bona engayiphoselani, ngabayilungise bona khonale bebona ukuthi bayenzani ngayo, ngoba ngiyinje mina isongo engisebenzisayo kakusona sami. Yesibona, esami isongo ngesakondeleni, kodwa lesi songo esesithupheni akusona sami. Sesithupheni bayitha ngilabazali, ngenzeka ukuthi abazali bami bathera endlini ngingathathi ibhesi, babulawa umuntu ngibabhekile, babantu abayikhuluma ulimi engingalizwayo. Yabona,
wawunganani khonapho? Wawunganani kona?
Ngende 9-10 years kona lapho. Ongu-85. Yee. Nangathatha ibhedi. Kuthe sekumele ngithathe ibhedi, ngaze ngathatha ibhedi umama omncane wami wakoNcube. So ethupheni ngincube. Bathi mina ngiwakwenzekele. Ngiyabona. Ngenze kuthi abazali bami bathela ngibadekile endlini. No death certificate, no what. Manje ngisiye ngenza 43 years. Leyo ndaba balokhu yephozi. Ngiyuthinga ukuthi indaba nale ngabe into eyenzekela emashonini. Ngabe abantu bakhona abazange babebe. Kwahleba ngezinye indlela mhlawumbe but because ngoba yithi abantu bakwamthwakazi kufana lezinto kanje ezilahlekile.
So manje nxa ukhuluma labo sibili abantu kuhulumende khonapho bathini ngodaba lwakho ukuthi awulalesithupha awulani njalo umgabe lokho ekhulume sithi udaba lolu lwenziwa ngamaNdebele lezaphu?
Mina isithupha ngigcine ngisithatha ngesibongo sakoNcube esingaso sami. No, izaphu mina kanjani ngibona umama ethala izaphu. Anjani ngibona umama ethisebenzini izaphu. Umama wathisebenzini lubaba igugrawuni. Ngiyaxolisa ukukutsho lokho. So mina khonkhwana kwahle kwahlala kulinye bakini ukuthi umuntu okhulume isishona phambi kwami ngeke sizwane. Uyabona. So wakhetha ubuhlungu kimi. Uyabona. So namanje bona uma belokhu bephosela nakunje. Noma bengathi bona bayakhompasetha abantu abalokuzelwayo kodwa mina ngeke kubali bavusa abazali bami emangcwabeni.
Baba Ndebele, wena ufisa ukuthi udaba lolu luphathwe njani?
Ya, yazi ukuthi mina ngokwami ukuthi ngivele kahle mina ngokubona kwami saba ngilele kakudala. Ukuhlela kwabo igugrawundi babeze besifunda ukuthi asobantu. Ngabe ngibizele la sihlukanisa bazibonela thina sayika samanyuka zayithi zapholisa nasodwa zabona ukuthi senza njani. Ngoba vele uma sokusahlangene kanje umsindo ngoba angeke kuphele. Ngoba vele yonke into isaphethe yibuza. Manje uma ngasuka ngithi ngiyakwela something ema-ofisini e-government. Kumbe ngithi ngiye-border, i-Bedbridge, kumbe ngithi ngiye-plan, ngathola umuntu okhulume isona. Kuvusa kimi amanxeba nalana khona. Ezikolo zethu emakhaya, zetholotho, ngamendlovu, kuphi, ngizathola ukubika nami ukhulisa ngitisha weshona. Konkana kuvusa amanxeba futhi, uyabona.
Aha.
Amanxeba awapheli.
Amanxeba anjalo angapholiswa njani, Baba Ndebele?
Hayi, lokhona kunzima ngazi into ngathi iqale yedlula kubafundisi ngoba mhlawumbe babakwazi ukududuza umuntu ofelweyo. Hayi, khona umuntu wezami kimi abuye ethi uzokhuluma nami. Ya, mhlawumbe ngihambe ngiyedike abafundisini namajaji mhlawumbe aritayayo angasoze athathe hlangothi mhlawumbe angasithuka amanxeba. Ngoba namanje uma ngibheka isithupha sami ngebhedi yami, imisebenzi mina ngiqale ukusebenza ngile 14 years because ngoba ngihlubekile kuye esikolweni. Lo muntu owaze wangigcina wayengekazi athi engiphukuza, abe angifundisa angenzele konke. Ngiqale ukusebenza ngile 14 years angifundanga. Impilo yami vele ibuhlungu namanje.
Unxa sigangela udaba lolu, singathi-ke abazali babekuzaphu kumbe babekuzipra lako?
Ubaba kusho ukuthi njengoba ngangimntu wayemncane, so into yakhona ubaba wayehambile wayezihambile uyotrain wasala umama. So baba kuthe sebuyile ngale kazaisho ukuthi wayeuthile ngathi kahle kahle wayebuziphi jamu ngoba uthe sebuyile laphana ekhaya ngazi nto babevele bekuzapho yabona. So kuthe ngeyiday sasiye esikolweni basika bona amabhereda abomvu bathe besasingisele ukuya esikolweni nje kwakulomunye intombazana ayihlala khonapho ngikhaya igcine umama. Mina ngangabunaki ngabona sebechaya umama yabona. Nangakaze emboneni ubabesakumanisane kodwa ngabona umama echaya ubaba engekho. Bazobuya hhayi sahamba thina saya esikolweni vele azange sifunde kahle. Khe ma siyabuya intambama vele esikolweni sathola umama engekho yebo. Ma esiyabuya wabuya intambama ngabo-6 wathi kade bemele ukuthi bayobulawa bonke bebaningi. So wathi mele kusebenze uhlamvu olulodwa badisile nge-1 bullet bonke kubuye iphuma izobathatha ibase kuthi iye bagqibela 1 ndawo izakhamizi zonke. So iphuma kangazi yaba le phantari. So kwagcina sokuthi ahambani sizalibiza futhi uthetho kunjalo kwazobuya-ke ngelinye ilanga. Ngangikhona kwi-weekend bekuthiwa bathatha umama nobaba bababulala bafaka endlini babashisa. Ibhekile ayikho nto indlela into engayizwayo ibhekile.
Hayi-ke uhlelo lwethu luma lapha okwalamhlanje olivalelisemoyeni ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube.
Bayawagcina masiwawawusenziwe mandu.
Siyabonga Gibbs Dube obesiphake uhlelo lapho olwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Kwezemidlalo, intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela impumela yemidlalo yeCastle Premier Soccer League edlalwe lamhlanje emini.
amaqambathele bulawa Chiefs lele Cape United anqobe wakuqala selokhu uqala imidlalo yalonyaka njengoba yabe ngujike lokubhanqa emidlalweni yawo emithathu ayidlale phambilini kwale edlaleni namhlanje. Iqembu lebulawa Chiefs lichayele chapungu nge-1 kanye enkundleni eluveve njalo lihlohleleyo nguGracious Mleya. Sekusele imizuzwana nje ukuba umdlalo ufike komlindo uyacina. Ngasesikodlweni iHarare iqembu leCape United lona lichayele Black Rhinos nge-2 kanye njalo lihlohleleyo nguSimba Nivi yena olichayele emambuleni kabili. Limpumela itsho ukuba omabili lawa maqembu asele miklomelo eyisithupha iqembu ngalinye. Umqeqetshi ongenise iqembu lebulawayo Chiefs kwisigaba sePremier Soccer League uThulani Sibanda uthi ukunqoba kwabo lokhu kulakho kwenza ukuba abadlali baleli qembu beqale ukuzethemba.
Yakungumdlalo onzima kodwa sizamile ukuma lathi njengamadoda kufanele ukuzithemba. Kuqakathekile ukuthi benqobe ngoba kubanika ukuthi bezithembe. Ukuzithemba kuqakathekile kakhulu ebholeni, kwenza ukuthi ungayenzi okuthiwa ngama-mistakes amaningi.
Ngomunye umdlalo odlalwe namhla kwisigaba se-PSL iqembu le-Rentals leleyada abe ngujike lobhanqa 0-0. Imidlalo yeviki lesine iqhubekela phambili kusasa ngomvulo lapho iqembu leMtare City lizadibana khona lele Harare City ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leFC Platinum lizemukela elebulawayo City ngaseMandaba. Iqembu leTriangle lizadlala lele ZPC Kariba ngaseKipo. Iqembu leDynamos lizemukelana lele Highlanders ngaseRufaro. Iqembu leChicken Inn lizadibana leqembu leShapani Mine eluveve. Kuthi iqembu leNikroot lizadlala lele Ngezi Platinum enkundleni yeAscord. Ni mele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Mukaula chibuba itendi esimuti masula zili benchito boti
tinagumana ba WhatsApp
ndikasiyu
tinagumana ba WhatsApp
ndimamunayo
tinagumana ba WhatsApp
ndibamboa
tinagumana ba WhatsApp
ndimaiwa
tinagumana ba WhatsApp
Tinagumana
ba WhatsApp
Areke anene chabwela jipine ola kidwale jipine mawa jipita kujipata inende makukonda ndilibe na zonchito kuti sina kuone niwe wangadale zanga ndizako Airtel money tiene mumpamba ndipempendi kupata
tinagumana ba WhatsApp Tinagumana ba WhatsApp
ndimamunayo
tinagumana ba WhatsApp
ndibamboa
tinagumana ba WhatsApp
ndimaiwa
tinagumana ba WhatsApp
sisi tikuza
tinagumana ba WhatsApp
Olo mundi seke olo mundi nyoze kanganda kapeza pa group WhatsApp kompaba lina sankandeka andilo layeka Kanali ka basti, panoni ka fiancy, tani longeze baby, suta di sia, paga na kale. Zili benchito,
tinagumana, ba WhatsApp.
Di antiwa,
tinagumana, ba WhatsApp.
Di agazi angai,
tinagumana, ba WhatsApp.
Di amuna angai,
tinagumana, ba WhatsApp.
Di dadiwa,
tinagumana, ba WhatsApp.
Mamiwa
tinagumana ba WhatsApp
Ikagandi batsapo ndimangomba bobo ndalindi kumasobo kwanzanga zimashubu kujambula mapose kutumizilana zitools zima WhatsApp calls inegunti masi ndivalola kujezera oloku kuzizira
Leo ke ingoma ka DJ Zimbabwe Hello Young Sam amajaha amabili adabuka phetheya kukamfula uZambezi eZambia ingoma ithiwa yona tinakumana pa WhatsApp liyazi ke ivela kungoma ngathi mina balingisela ingoma umdaratsha uya esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo Oye isikhulumeli sebandla lezanu PF waqotshwa ngesikhathi sombuso kaMnumzana Robert Mugabe uMnumzana Rugare Gumbo uthi abakatshelwa ukuthi bazabizwa ebandleni lezanu PF na silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje igama nguChris Gandhi asihlanganeni kuseni ngo-6:30
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.